Oku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 9 Mbimbitho 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngaphi, imuli yakhe kathesi akula muntu oyigcinileyo, akula muntu oyikhangeleyo, ngasikwazi amapolisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigation zawo aya ngaphi.
Abalwela ilungelo loluntu bamanyane labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo eminyakeni emithathu edluleyo.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocuse on i-manifesto le-strategy sama-election. Likhethe umkhokheli oyedwa engabi lobuhwaba eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through ahead.
Ibandla le-MDC selikhuthazwe ukuba lilungise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo ngalisozele nelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalele ephalamende oluzenziwa lonyaka. Kuza Fridays lomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethulela ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi eZimbabwe lasemazweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni uStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bamanyene labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela eminyakeni emithathu edluleyo. Umkhosi omkhulu wenzelwe lapho uDzamara ayetshengisela khona endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square ekhankasela ukwehla esikhundleni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beligcwele ubuhlungu ilizwi likankosikazi Shepherd Dzamara ngesikhathi ekhalela ingoma ebihlatshelwa embuthanweni wokukhumbula umkakhe owenzelwe e-Africa Unity Square eHarare. Unkosikazi Dzamara ulandisa ngobunzima abhekane labo selokhu umkakhe uyitayi owayekhokhela umkhankaso wokusuka kukaMgabe esikhundleni phansi kwegama elithi Occupy Africa Unity Square ngesikhathi ethunjwa.
I feel very sad because as a family we still don't know where he is. Ukuba asisize njengemvule atholakale uItayi Dzamara atsho loba yini ngoItayi Dzamara ukuthi usaphila na loba hatshi siyamdinga iphila loba hatshi kasilalo usizo esilutholayo thina lokuziphilisa kunje misizwa ngabemvuli yakoDzamara ukunakekela abantwana.
Umkhondisi wenhlanganiso yezakhamizi eye-Combined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo uveze ukukhathazeka ngokude besikhathi uItayi engaziwa ukuba lokhu esaphila na loba hatshi.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngaphi, imuli yakhe kathesi akula muntu oyigcinileyo, akula muntu oyikhangeleyo, ngasikwazi amapolisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigation zawo aya ngaphi. So kubuhlungu kakhulu ukuthi sesifike kulesi sikhathi uItayi Dzamara singakwazi ukuthi ungaphi. Lokhu kusitshengisa ukuthi ezweni esihlala kilo kunento eziningi ezenzakalayo esingathi akula political accountability. Kwa kupaka teki lukutu mtu nga anga disappear, especially nga mtu angkona, ebe mtu okatibambe ezo mba ngazo, kwa zaga lukuti ukambe waya ngapi.
Umumza na Stevens Rwanda ngomunye wabasele nzanalo itai kulo mkankaso we Occupy Africa Unity Square, ukuba asuge sikundeni Mugabe. Uchaze uitai njengendoda eyayile sibindi ngaleso sikhathi.
Yeah, into engathanda ukuthi ngiyapraise ngo-Itai. Into yokubana u-Itai waphuma wama ngigceke ukubana hhayi uhulumeni kaRobert Mugabe mina kangimthakazelele. Loba nje iningi lalikhulumela phansi likhuluma licashe ubana uhulumeni kaRobert Mugabe alimthakazelele, kodwa lalingaphumi imigceke njengo-Itai.
Lanxa amapholisa eze ngobuningi bethwelwe ngamarori akazange awuphazamisele umkhosi, imibiko ebisethulwa lapho ibikhuthaza uhulumeni ukuba amveze ephila loba sewafa u-Itai owanyamalala mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukufuthelana ebandleni leMDCT kuqhubekela phambili kulandela ukwedlula kwesikhathi esaphiwa enye inkokheli yebandla ukuthi ingene emhlanganweni andivana ithathelwe amanyathelo. Umongameli omutsha webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa wazisa lesi sinqumo kulandela ukungayi emihlanganweni yebandla kwabathathu laba kusukela nyakenye. Amalanga ayifakelwe inkokheli adlule ngolwesibili kodwa akulanyathelo eselithethwe. Ukhuphe labanye bakhe bayaphikisa ukukhethwa kukaChamisa abathi akwenziwanga okusemthethweni ngoba kumele ukhuphe abe nguye umkhokheli webandla njengoba nguye yedwa umsekeli phakathi kwabathathu owakhethwayo emhlanganweni. Kuthi ababili uChamisa lomnumzana Elias Mutsuri bakhethwa nguTswangirai eyedwa. Leli bandla lazisa njalo ukuba lathuma unobhala obonanga ezomvikela umnumzana Giles Mthekwa ukuthi ayecubungela imbangela yodlakela olwenzakale kuleli bandla eBuhera lakobulawayo lapho amabandla achaya khona ukhuphe lenye inkokheli abese loba ugwalo olujulileyo ngokwenzakalayo. Kodwa lokhu kungakethulwa lolugwalo ngoba umthekwa etshele Studio 7 ukuthi uzaqala aluphe umnumzana Chamisa uZulu engakaziswa. Kusasa leli bandla lilomhlangano we-rally e-Cross Date kuthi ngesonto lilomunye njalo umhlangano e-Beitbridge. Lamhlanje leli bandla belilomhlangano edolobheni le-Victoria Falls lapho umnumzana Chamisa abekhona. Sixoxe lesiphathamandla sebandla e-Victoria Falls umnumzana Ephias Mambume obesemhlanganweni walamhlanje.
Sikhuluma kanje upresident wabantu, upresident oZulu uNelson Chamisa sesifikile eVictoria Falls. Engakayi addressa iMatch North yonke nje ibuthene kusasa endaweni okuthiwa kuseCross Deck, uqale ngokugoga abamela ama-sectors achiyajiyeneyo eVictoria Falls. Ngikhuluma kanje irally i-hall igcwele pam 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 ngabantu abavela kuma associations afana le People Living with Disabilities, Sex Operators Association, the Elderly Residents of Victoria Falls, Curio Sellers Association, Cross Border Traders Association, Small Businesses Association, and other sectors. So we have got a full house. We can test Echino Timber Hall. Napa addressa kona, engagai addressa umchangano mkulu kusasa, Cross State.
Bako naba tandavuzu kubana gati kungani likete uti atlangane labantu e-Cross Date endaweni encane kungayenziwanga edolobheni elifana le wange kumbe khona ngapho eFollows.
Esingakufuniyo ukuthi inhlanzi ine swimming pool. Abantu abasesikhiweni bonke basupporta iMDC ngani ngoba ngabangitshwa i-information, bazidingela information, bakwazi ukuthi uMnangagwa ungene ngesitsotsi. And abantu okufuze sithumayele ivangeli kibo kakhulu ngabantu abahlala emakhaya, yikho sikhethe ukuyakwenzela irali yethu e-cross state.
Manje bazafika njani? Abanye ababe befuna ukuyafika bevele endaweni ezinjengabohange la khona ngapho efolos lelupane.
I-MDC ilabantu abasukumela phezulu, abakhutheleyo, abazenzela into zabo bengadingi imali evela kwabanye abantu ukuthi sincenga imali kwabanye, ngoba ngabantu abathanda iphi yabo, bayazihambela bazidingela i-transport yabo bodwa okungalashupho because iparty yabo bayayithanda, bathanda i-MDC alliance okunye okumangalisayo.
Alo-ke ngumnumzana Ephias Mambume, isiphathamandla sebandla le-MDCT edolobheni le-Victoria Falls, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le e-Victoria Falls.
Okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhlelo lwekhansili yakobulawayo lokulungisisa impompi ezindala ezithwala amanzi angcolileyo luqhubeka kakuhle emzini ethi Luveve Ntumbane leMakhandeni. Loba nje ezinye izakhamizi zisithi azithokozi ngesiqubu salomsebenzi, uyayizithi yona izitishi lokhe zidubuka okumafaka engozini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Abebulawayo City Council babhode lentatheli zindaba beboniswa uhlelo lolu eluveve eMakhandeni laseNtumbane lokudonsa ingcekeza empompini ezithwala amanzi engcekeza, okuyikho okubangela ukudubuka kwezititshi, njalo ezinye zezimpompi lezi sezindala ngoba zafakwa idolobho lisungulwa. Izakhamizi zeNtumbane zithi laloba ikhansili isiqalile ukulungisisa impompi zengcekeza, kibo awukabi lomehluko asizweni uNkosazana Zodwa Lunga elandisa.
1 month mnantobha abantwana, 2 months amntobha abantwana besikolo abangu-2 sebewele phakathi, ngazodobha omunye we-2 years esewele phakathi. Manje lapha libuye sokungcono kunganje sokule mpethu baqonda ukuthatha isafa yami ngamgezisa esiyale eswele ukuthi ngathi nganti lami ngizeli ngingumzali ngake ngimekele umntwana wile emakakeni lapha te kungasandluleki la. Hayi ukhanselela thina sahamba ngama-7 samlokhu uza samkokodela wathi come back with 10 sisuke lapha siye emkokodela ethi yethumele umuntu ethi nisalele.
Ukhansela weluveve uNkosazana Thamani Moyo uthi bayabonga ngohlelo lokulungisisa impompi ezidabukileyo ngoba beseneminyaka engama-20 bephila emanzini engcekeza egelezela ezindlini.
Ibisile 20 years isuwele uveve ilokhu ihlupha ingalungiseki. Kwabuya-ke lolu hlelo bakhipha inhlabathi njengoba liyibona igcwele ivini ngapha phansi kwe-church le ye-SDA, then amanye ama-manuals ethu ebengelazivalo njengoba siyabona ukuthi sokufakwa izivalo ezintsha okuthi lezi kathesi azisavuleki.
Umanjinela Libhati Mkwata weMark, inkampani eqhuba uhlelo lolu, ukhuthaza abantu ukuthi bakhangele amanzi ukuthi awalalutho bengakawachithi.
Ama-residents akhuphareta sabacela ukuthi nxa bechitha amanzi kumagali beqale befake izandla bestretche isipunu, nxa bewatshile bekhanga ukuthi abelama-socks abelama-t-shirt abantwana ngokubangela ama-blockages okuningi. Everything is going well. The project is charged per month. We're looking at about 35,000 to 50,000.
Izakhamizi zeMakhandeni sezalima amabhanana zisebenzisa amanzi engcekeza aseneminyaka egeleza, njalo ikhansili icala izakhamizi ngokudubula ngabomo impompi ezithwala amanzi engcekeza ukuze bathelezele izivande zabo zamabhanana. Amanye amalokitshi abhekane lodubo lokugeleza kwamanzi engcekeza ezindlini lezifuleni imabuthweni, imagwegwe, ilobhengula, iCountry Park, inkulumane, iphumula, inketha, lemganwini, njalo ikhansili isithembise ukufinyelela zonke lezi ndawo. Ikhansili yathola isikwelede ebhanga le-African Development Bank ukuthi ilungise zonke lezi ndawo umnyaka usiyaphela, njalo nalapho amanzi engcekeza ahlangana khona ehlanjwa andubana aphinde asebenze lakho kuphakathi kokulungiswa ukuze amapaka athole amanzi okusebenzisa. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli weKenya uMnumzana Raila Odinga namhlanje uhlangane lomkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Raila Odinga okwakuqala kulandela ukhetho olwenziwe enyakenye olube lempumela ephikisiweyo. Lolukhetho lwaze lwaba lodlakela olukhulu olwathiya abantu abalikhulu lamathumi amahlanu befile. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye labameli bamazwe omhlaba eKenya bazama ukukhumisa umlotha ababili laba kodwa kwehlula. Ngakho ke okwenzakale lamhlanje uthi abanye abaningi bemangele kodwa belethemba lokuthi kuzaletha umehluko elizweni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu, besibhizi emavikini aphelelelo lawa sizama ukuletha izinkokeli zamaqembu aphikisanayo alisanayo kumabandla ezombusazwe kweZimbabwe. Wathola ukuthi kabafuna ukukhulumisana, kabafuna ukuhlangana, omunye esaba abalandeli bakhe, omunye esaba abalandeli bakhe. Ngakho ngibona lokho kwenzakaleyo kusitshengisa ukuthi mhlawumbe labo abakhokheli kwezombusazwe kweZimbabwe bangakubona kuyinto enhle ukukhulumisana nxa kuyikuthi kusekwanga lo dibo olukhulu.
Singathi iZimbabwe yona ilakho na ukuba labakhokheli abangathi umuntu esesesikhundleni njengalokho okwenziwe nguKenyatta, sibone sibili laye ehlalisana phansi lo muntu oyabe vele emphikisa engela sikhundla.
Ngibona iZimbabwe sesesibangene semva kakhulu ekutheni khonokho ngeke wafa kwenzakala ngaphandle kokuthi nxa kusuke kwaba leqembu kumbe lenhlanganiso yangaphandle efana labo-SADCO, AU, labo United Nations yabe isuke yacelisisa yabancenga labo bantu ukuthi bahlangane, njalo yathi yona izakuma phakathi kwabo ibe ngumlamulankunzi. Kungekho khonokho angiboni kwele Zimbabwe kusiba lokuthi lo njalo, njengoba sibona nje ukuthi lo dlakela soluvame kakhulu kwezombusazwe njalo solubamba amacele wonke akwezombusazwe, khonokho kutshengisa ukuthi sesibangene sibe kakhulu njalo sesemuva. Kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba lokhu sokwenzakala eKenya kuzakwenza ukuthi labakhokheli bezombusazwe kweZimbabwe mhlawumbe bacabange katsha ngokuthi ukubusa kuthathwa ngaliphi icele, njalo ukuthi lanxa wena unguwe othole umbuso kuthiwa uphumelele kukhetho kakutsho ukuthi usungunkulunkulu, kawusahlangani nabanye, ungahlangani nabanye kumbe usuzakhanye ngani kawulamandla kumbe uyancula. Khonokho ngibona kuyinto enhle kakhulu nxa isenzakala kuzwekazi le-Afrika njalo duze kakhulu endaweni njengaseKenya.
Live Talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kukaMnumzana Itai Tsamara lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo kalisozelenelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga ayidalela ephalamende olwenziwa nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
inengi labacubungula ezombusazwe kanye labasenhlanganisweni ezivela amalungelo kaZulu enhlangothi ezishiyeneyo zempilo babheke ngokuthandabuza okwenzakala ebandleni le-MDCT besithi kulakho ukwenza ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba nokuthi lingenelisa ukususa ibandla le-ZANU-PF ngokhetho. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mduduzi Ncube uthi ibandla le-MDCT selilikhulu ukwedlula wonke njalo abantu abanjengonkosazana Dukuzani Khuphe ongomunye wabasekeli bebandla leli kumele bazehlise bathathe izinqumo ezimanyanisa ibandla ukuze lihambe linyamanye kukhetho.
I think Thokozani Khupha needs to humble herself, although she's senior maybe go party, but the party, everyone who party who accept her leadership Chamisa and is the one who's going to bring the votes for them.
Ekuzilela kulokho omunye njalo ohlanzeka ngezombusazwe uMnumzana Dafazwa Mepo uthi MDCT kumele ishiyane nobuhwaba ngoba ubachithela isikhathi sokulungiselela ukhetho.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on i-manifesto le-strategy sama-election. Kodwa into ekhona ukuthi kumele behlanganele ndawonye bekhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba kuphela, kumele baqede ukuhwaba eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through appear.
Ocubungula ngezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sineke Slanda uthi isekelo sombuso kayisuso kodwa kumele silandelwe nxa kukhangela ubukhokheli bukamakhuphe noChamisa ukuthi ngubani olakho ukusekelwa ngabantu njalo silakho ukuguqulwa ngokuvumelana kwedale laphezulu lebandla. Ethikisa lomqondo uMepo uthi ukuthola usekelo lwabantu abaningi kusebenzi kangako endaweni yokulandela isekelo sombuso ngoba siyiso esiyisisombululo lomhlahlandlela wokuqondisa ukusebenza kwebandla.
Eyinto eqakathekileyo, I think asingeke siqathanise i-popular support kumbe ukuthandwa kakhulu le-constitution. I-constitution iyinto ekhokhela abantu ukuthi khona beyenze izinto ngogwala ngithi, then i-popular support layo izimele yodwa. So nxa lisithi nxa kuthiwa khona ingxabangxo ezikhona ku-MDC kufanele decide by the two, I think sele problem ngoba izinto lezi kazihambisani per se. But into engingayitsho yukuthi okwakhathesi i-constitution konke le-popular support ikasikhangele nini ukuthi khona what is the bigger goal? I-MDC ifuna ukuthi khona igcwalisise sifiso bani? I-MDC ifuna ukuwina ama-elections. So okwakhathesi yebo i-constitution iyavumela njalo ukuthi i-National Executive Council ithathe izinqumo ingayanga ku-Congress. So that's the constitution. I-constitution yalandelwa, i-constitution elandeliwe khonokho yikho kumele ukuthi khona kuncedise ukuthi khona inzini ingxabangxo zekhona ku-MDC iqhube at least injani ingani yaba resolved i-MDC iye phambili.
Emavikini adlulileyo idale lenkokheli yaleli bandla National Council lihlangene lavumelana ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomkhokheli waleli bandla njalo ezamela umanyano we-MDC alliance kukhetho. Lokhu kudale ukukhonona okuthile kuleli bandla, abanye besithi uNkosazana Dukuzani Khuphe nguye okumele akhokhele i-MDCT ngemva kokubhubha kwaMnumzana Morgan Tsvangirai. Lesi sinqumo yiso njalo esesibangele udlakela oluqondiswe kumaKhuphe labanye abanombono munye. Osokulethe umbuzo wokuthi okuqakathekileyo ukuphi sibisibile ekukhetheni umkhokheli phakathi kokulandela isisekelo sombuso webandla kumbe lo obonakala elisisekelo lwabantu abaningi elizweni lonke njengoChamisa. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bhebhe.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isibanjwe ngumqando lapha, kodwa ke besesilethulela uhlelo Woza Friday lapho esilomculi wengoma zokholo uKnowledge Nkiwane osethule ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi phakathi kweZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela ele South Africa. U-Ezra Chisasibanda we-Studio 7 uxoxe lo Nkiwane waziwa njalo ngegama lokuthi Scania Man wasethulela lolu daba.
Woza, omdala weScania ngendaba zakhe zokuqhumisa umculo kudisco yakhe ngapha efuqa sona iScania. Umculi omkhulu wengoma zokholo nguye esiphetheyo namhlanje. Siyakwamukela kuhlelo ungazisa abalaleli ngamafitshane ngembali yakho.
Ibizo lami ngunoleji Nkiwane, ngicula umculo wegospel, ngihlabela umculo wokholwa ekhaya kithi kusenkayi eGwamba esingeni lapho engizalwa khona. Ngineminyaka u-38.
Unkiwane ucindezela ingoma zakhe kwele South Africa lapho athi yikho okulama studio alohlonze amenza akhiphe imkentshe yengoma. Sitshele ngamadlaladi akho lawo aphetheyo namhlanje.
Album yokuqala yayisithi Sibongu Manuel, eyesibili Khaya Elihle, eyesithathu ithi Wethembekile under the group code iGospel Impact la ngaqala khona ukucula from ngabo 2003.
Sana umculo ka Knowledge Nkiwane uhlelo ozo Friday zingoma zokholo phela lezi zona ezibhalwa nguye kanye uNkiwane.
Ya izingoma zami ngiyazibhalela ngiyaziculela kahle kahle. Knowledge Nkiwane is a gospel musician. Ngiyawubhala umusic mbiye ngiwuperforme, angiwuhlabele nje kuphela but ngiyawuperforma nje kuzo zonke indawo, ama live performances kuma stadium nazo zonke indawo nje. So bengibonile nje abantu endaweni eziningi sicula nje inkulu egospel, Shay stage nama artist nje wonke amaningi anoduma ngaphandle kwelizwe nakhona lapha eZimbabwe.
Gospel uyahlabusa, uyathoba njalo uyajabulisa. Phela kuhle ukuthi ingoma zakho bazithole abantu, bazithola ngapi?
Ingoma zami zitholakala kimi okwamanje, angikabe nekampani engisebenzisana nayo mhlawumbe ngathi siyasikhiqizela. Ngikhona koBulawayo, ngiyabhoda nje amadorobho wonke. Sikhuluma nje ngikhona abaningi bayangazi bajwayele ukuthi bangibize umdala weScania eDrobheni. So ingoma zami zitholakala kimi ama-CD nama-DVD. Nginama-album ayi-6 enginawo angama-CD, kanti kube nama-DVD ayi-3 enginawo kuwo wonke ama-album.
Phansi komnye umbambile enkaya wangena ngothuthu jathunqa koBulawayo, wayawela ungulukudela wangena eGoli lapho afike wapheka umculo wakhe olohlonze. Nanku-ke usephawulula uluju umdala weScania uye phela uKnowledge Nkiwane esiwuhlelo woza Friday mpela sonto enhle kini lonke. Igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
UJehova akakwazi ukuba late esimeni sakho, kodwa uNkulunkulu unendlela uNkulunkulu asebenza ngayo.
Nanso-ke ingoma emnandi uScania man. Siyabonga-ke Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ngokuthi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu lamhlanje bebeseHarare kunanzwa ilanga lapho u-Itai Dzamara anyamalala khona kuminyaka emithathu edluleyo. Ibandla le-MDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba lingeke lwenza njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.